kukhanya sokungani sokubayangisa yikho uMadam Mnangagwa iFirst Lady sehambe sitha wafika wathusela amapholisa, wathusela lalo umfana esingathi yi-witness ukuthi ephike. Kodwa siyakwazi i-statement yamapholisa mdlane bochwa uHenrietta Rushwaya, kwahle kwaphuma ukuthi uHenrietta uthwele i-gold ka-First Lady. Akusesabisi, akusethuseli, sokuyimvelo. Siyakwazi ukuthi uHenrietta ulobuhlobo le-First Family. Siyakwazi njalo ukuthi uHenrietta ulembali yobuqili indawo eziningi ephonga ukuphuma nje singazi ukuthi uphuma njani. Sokusobala ukuthi uHenrietta amandla vele de wathatha kusihlobo sakhe esingu-president weZimbabwe njalo engu-president weZANU PF. Lokhu umama othephonga upapazele sithi amapholisa kawamgezise umsulwa, hatshi ikupapazela nje, kodwa abantu sebezwe elikantulo.
Sokuvelile mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe intshontshwa ngabantu abaphezulu bencedisana lamapholisa lama-CIO. Lithi ningalokho?
Silembali eningi sisizwa ukuthi imali yatshabalala njani, ekuyajwa ama-diamond achitha kanjani kule mbada lamanye amakhampani avele engabhaliswa emthethweni. Yikho ke asina ndaba lokuthi namhla uMadam Mnangagwa okusebiya sevuke esithi hayi umsulwa. Konke lokhu kutshengisa mahlaba ezulu ukuthi eZimbabwe akula sanction kulo busela abahuluza imali baningi kakhulu laba aba-connected le-ZANU PF superstructure. Into eyenziwe ngu-Rushwaya kayibanjwe ngobunono, amakhotha khona angathuselwa, le-First Family inga-interfere lama-witnesses.